So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga ukukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Kuba akulabanye abavele bazondile abantu nje base bathi kubhongo kokuthile kumele angakwenzakale. Kulalaba bathi mhlawumbe kulesizathu phemisha umuntu lo usebenza ngenye indlela yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu wasingamfaka la uzanze isibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition.
Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababothwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesinjalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangenanga kukhetho abayisikhombisa, kodwa yena ubekhethe abayisitshiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngulesiyazwe omthule Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombeshora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnakagwa kuyisimanga, kodwa ke kufuze ukuthi ucabangisise lakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini even uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja abaningi kuyabethusa ngaphambi kufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele uthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa ma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo yazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterview okuthiwa ngesilungu they recuse themselves, and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa umkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe ekhothama kuwe. Kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela umntwana lo akhona ukuthi akuphikise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende omnakakho achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli bakabaministers.
akula abanye abavele bazondila abantu nje bahle bathi kuwrong kuvile mina ngakwenzakala kulala abathi mhlawumbe ulesizathu perhaps umuntu lo usebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu osengamfaka la uzenza isibanga
bekufanele ukuthi umongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa i-cabinet leyi ukumbe kuvangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe
abanengi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimpapa abaphelele abadingwakha ilizwe bakhangela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yi-unity kulokhu kuyi-party ZANU-PF loyalists abalalela umthetho we-ZANU-PF ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu abasozi bebalahle ngithemba ukuthi uqinisile uMs Jojana kulahlo lokho okwenzwa kuseyo 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma ihlobo bani kwadivayidwa ngokuthi wena ukuyiphi party ukusapota bani bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani nayo kubhaka even abakwe-CCC obithi labo Westman Ncube abanika amanye ama-appointments abese bakhokhela njengenkokheli khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu baqandi umuntu lo esefuna ukuthi kumanyane bese bekukhohlwa ngokube lokhu bemphikisa bedinga ukuba i-opposition uyakhumbula lesa isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu laba okuthiwa ngama-technocrats ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo uJonathan Moyo omade abe-agriculture bangena kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfim
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, ukhansila kumele kube ngubani. Babe ngekhwa isibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo lo-deputy mayor wabo kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo kuthi ukuthi wonke ama decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho into ebuhlungu kakhulu ebantwini besindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures ibe le constitution ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhalfaka i constitution, sihambe ku Congress siyekhetha ama provinces. Lokhu akuvunyelwa, lokhu kulihlazo, lokhu kunika uBulawayo Bulawayo izinga elingaphansi kakhulu.
Sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcini sihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona kungasela ukuthi liqiniso yini.
Indlela okukhethwe ngayo umeya lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees. Abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla badecidela uZulu kaMthwakazi ukuthi kumele kube ngubani ukansela ochair icommittee le, kumele kube ngubani ukansela oza chair icommittee leyana. Lokhu kusibisela emuva Chris Gande. Besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoku ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse, liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izanu kabayifuni. And this is how we thank them, this is how isibongo separty sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees, we will impose umeya lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izanu kabayifuni.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabango isiphathamandla sebandla lesi-CCC. Kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabango isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle. Ummeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga lokansila kaWard 10 eHarare uClyde Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledale lePhalamende esetheswa icala lokutshotshozela uDlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungamile Inkomo Studio 7 uqoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu. Thina siyabe silokhu esikhangele sibona ukuthi iSADC kanti izafaka iripoti. Sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongweni laye. Laye sele close to over a year okwakathesi engelacala. So hayi, into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day. Hayi, abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha. So maneni sibone ukuthi kuyahamba njani. Amacala lawa abaphonga ukubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje. Sesibona lathi ukuthi hayi akuseyikho. Ngathiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabani.
Isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetho.
Into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process. Sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana ubaba uMorgan Tsvangirai anqobe umgabe ukuthi kwaba le ngathiwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani. Sezwa umongameli we-South Africa uRamaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulate but waye phongu kuyo uzobona ngoba yena waye sithi he cannot take the stance ukuthi ansoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue so makufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadike sasinceda ngani they have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo singabona ukuthi iZambia iMozambique iTanzania lamanye amazwe eAfrica laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle ubaba unkomo enguye owezaphu lobaba uchitepo lomgabe later abezano lelonda baningi sithole kwakuncedisana ngama countries wona lo so bangathwa ngamakhelwane ukuthi makule umsindo babuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhamba njani lingachayani so yinto esiyithembileyo nale ngoba siyakwazi ukuthi abantu kaTesla akulamsebenzi akulamagetsi akula into ehambayo ekhaya akulamali there's nothing that is moving and ukuqelibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it kaTesi sesibona uMnangagwa appointing his sons his wife and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla lesi-CCC ngapha kweMelika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazwe umnumzana Ibo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bay Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngilele ku studio 7 ngilele abasakazi kunye nabalaleli hle ngithi mina sizange ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakhe isikhwama nabakho abantwana usebenzela sakhe isiphala nabakho abantwana hayi izizalwane zeZimbabwe ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje njengabe lokho esichumayeza ngento esigcekeni sizibona nje ukuthi hayi nje kube ngani siziphofu kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi ngokwezanu p f nje ngokwezanu p f ohlala kwezanu p f kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe ngiyabonga
umqum kwathi hlelele hayi zimbi indaba madoda zimbi indaba madoda kwelikamthaniya zimbi manje ndiyakhangela ngithola ukuthi hayi ilizwe selitshintshile ilizwe litshintsha kanjani nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia now ngundoda lo okuthi angumnengwakwa umnengwakwa la seqalise enyinto kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze minister of tourism kuthi omunye ebe kuminister of finance kanti imali sisiya ngaphi iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu then unazingeni laba abantu bakuwe kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela uloku zena uGeorge Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngupresident kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwabangconywana manje kwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele esikhwameni somuntu now awuboni kathi omfake kufinance omfane kutourism konke lapha yonke economy isifanele igwengwele ngaphi komnangakwa asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akanala tshekileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga esikhwameni sakomnangakwa. Thank you, bye bye. Siyabonga.
Salubonani, salubonani ku studio 7. Ngiyajabula li audio mayingafundwa. Siyezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu. Phezu kwalokhu sithi senanzelela sithola ukuthi ZANPF yaroba yangena ukurika. Size sithi ube kwangena isisi kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangena mahara. Manje weZANPF bathule kuphela bafakana nabantu ababo. Sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni. Laphana singakhala kakhulu besinye isikhathi siyazihlukumeza. Asikhulekele mthi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga. Mina ngombono omncane nje ngibona ngingase inkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani. Into eqakathekile ukuthi ngabe babone ukuthi balwisana lokuthi i-government yeZANU ingafaki makhala lapho kwaBulawayo. I-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisana nomeya wabo. Kungangeni i-government izofaka abantu beZANU ngenkani kwaBulawayo bekwazi ukuthi abantu bakuBulawayo bafuna into beZANU abavotelanga futhi. So abantu bakuBulawayo bafunda ukuthi bebambisane bekhuluma into eyodwa. Ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga. Into eqakathekile ukuthuthukisa uBulawayo kulungiswa imigwaqo, kulungiswa i-health sector yonke, kulungiswa amanzi. Khona okukhona esinakho uBulawayo sikubambe qina, singavumeli abantu beZANU bezovoxa kuBulawayo kuphela. So umeya okhona uqondile, abantu bungabazami ukumvotela bemnika amandla bemsekele kuphela. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7, abo njani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke liqede ukuliqamba amabizo. Silokho sisizwa njalo ngaba ama minister ACCC aloke bojwa believe gawule ke believe gawule mayekhuluma vele ukuthi alibathi angakhithiza inyonga ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le iqembu lake leZANU. Hayi mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni bayikhona into abayesabayo onje bakhuluma iqiniso futhi bebe nabazo kodwa basebejikela umbuso. Hayi angazi gawule shemo ke lezinuka amakhapa amakhwapa abazali siyalihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi mani ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa asazi imali naleli idingayo hayi shuwa isono lesi lisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi sekuover kuover bafowethu mali lithini ngoba nje upresident wenu sefake abatwa bakhe family yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona.
Studio 7 linjani labo thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi. Besicela yazi ngabe iyavumakile esindele le namba zalaba abantu gawule laba dalolo umtundu talo ozongikhanisela lo ohlesa bukhanisela wesihlobo yalwana. Besicela inamba zabo lapho egroupini lapho sibesinike zona inamba zona sike sisakaze nabo sizodwa inbox ngapha and futhi angeke sikhulume ukuthi inamba ziphiwe yini angeke sikhulume inamba ziphiwe yini lapha kuzila just nje lati lasifakela kuzi inamba kona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene lati ngapha ngoba hayi kunzima la ogawule kutsheni ndizawuzela msebenzi ngapha kubutitshulotsho kiba agcwele egoli kona yabona so into ezinjalo nje ziyasikhahlameza emoyeni. Ogawule lo nguye ofuna utshelwa mpela utshela kanye embonjeni kanye aba lo mntu ogawule engichazi khomi into ezithengile eziyale ngeke zanipf yakhe yakwathi zanipf udla khona thina sidli khona so ma esidla khona yena akazama ukuthi esihloniphe phela khuluma okayo ucucayo ngazi namba zitawansiyebotshiwe-3c kandawashwe-3c bodwa awasanipf wabotshe zanipf wabotshe
like a Lukura Gula Zay watch. I'm a triple C, say watch, tell everybody was like a little video who began down. Aye, and as I was Sony. But Chamisunga playing a parame against the most crumela in C triple C, I experience him off for it. Okuma Kachin Lapa in Zanzetan Bizara, a Kanzaringa.
Studio 7, Studio 7, Salvan and Dinjaninga, poor notiness, a pilanga, pa, Musunam Lona, Spongy Tuba. Utablamdulendota yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza icorruption. Hawu he le ndoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula ye abaseduze layo ake ndiyithulise bo kuthi kuzohlaselwa icorruption hayi amakhansela kuzohlaselwa icorruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansila kobulawayo benza i-corruption kuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le-corruption encintisana lezana kuhlaselwa i-corruption mnumzana. Ngiyabonga ithuba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwama-helicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucathangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba Kande, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye besikhuluma ngaye nje khona basithi aleli lilwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba ngithi kwakuyimdula emibili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwakhe wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena wanelisa ukuphuma angithi nxa esephumele lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-bob wires ezingama double double waphuma futhi wafuqa khona ngale waphuma wahamba. Ufanele ukuthi bangambamba laba bamtrain bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngeke ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambamba njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba irate yasethize umbama 5 kilometers around ijele kusiyale befake amakamera ezihlahleni ukuthi lapho ungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikamera lapho ungakhanya ngathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikamera yakhona imthatha khona le hlahleni elula kodwa ke bagijima baya khona le bathi befika khona le kutsho ukuthi yena besechibilikile waya lapha bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni le studio 7 esesigabeni se Texas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngo-past 7.